EliZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni usuku lwabesifazana abahlala emaphandleni olwe International Day of Rural Women. Omama abaningi bekhala ngokoma kwempilo ngenxa yokutshabalala komnotho. Bakhala njalo ngokuswela uxhaso lokuqhuba inhlelo zokuziphilisa oluvela kuhulumende. Omunye wabesifazana laba ngunkosikazi Nhlanhla Sikhunyana ongumfelokazi ohlala ePlumtree esigabeni sakomangubo.
Indlala isithwalise nzima, imisebenzi kayikho, imali yakhona iyasileka. Ezikolweni abantwana sibhadala nzima, lapha sithwele gadalala lokudla bahamba ngezinyawo, akulanto yakhona ehlangana. Nathi siyazama ukuthi sihlanganise, akulanto ehlanganayo sikwazi ukuthi senzeni. Sithole lelo dola lakhona, izinto zikhuphuka 3 times an hour.
Amazwi kankosikazi Sikhunyana agcizelelwe isakhamuzi selukampa enkayi unkosikazi Siphathisiwe Nxumalo. Umanxumalo lilunga lenhlanganiso yabesifazana abaphila ngokulima imbhida lokunye elukampa Nutritional Garden. Kodwa uthi bukhulu ubunzima abahlangana labo empilweni.
Ubunzima esihlangana labo kusekufundiseni abantwana. Akulazindawo lapho abantu abethu abangamantombazane mhlawumbe laba bangabafana ukuthi besingabenza imisebenzi yezandla ukuze baziphilise.
Umphathintambo obona ngenhlelo zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi lanxa usuku lwanamuhla lubalulekile uyabunanzelela bonke ubunzima omama bemaphandleni abahlangana labo.
Ilanga leli lihle kakhulu ngoba omama bemaphandleni yibo abenza isizwe sibe yisizwe ikakhulu eAfrika. So omama bemakhaya baqakathekile kodwa abananzwa abalungiselwa.
Unkosikazi Sikhunyana yena olesitolo kwamangubo ukhala ngokuthi uhulumende laye wenza ubunzima ababhekane labo bubahlasele ngamandla. Nanku sekweze imbadalo yelayisensi yesitolo yaya kunkulungwane ezinhlanu.
Ilayisensi nayizafika ku-5,000 mina yona i-$100 ngithatha umnyaka wonke ukuthi ngiyibambe fowethu. Kubuhlungu kakhulu lokho uhulumende esenzile kulini.
Umanxumalo yena uthi lanxa kulokuyinzuzwanyana abakutholayo kuhlelo lwabo lokulima ngokuthelezela, inkinga enkulu asebebhekane layo ngeyokusilela kwamanzi.
Manje amanzi esilawo yiwo ayi-challenge malutshwana ukuthi nje nxa singathola kumbe izibholane kumbe ngamaphampa angaba mabili kumbe abe mathathu.
Kodwa unkosikazi Nyoni uthi njengomphathintambo wendaba zabesifazana zinengi inhlelo asezisungulile ezingaphathisa omama ikakhulu ibhanga le-Women's Bank lapho athi abesifazana bengaziqoqa babe sebesiyacela imali yokuqhuba inhlelo zabo.
Uya-aplaya uvule i-account ubuse ubhalela-ke ukuthi uthole usizo lwakhona luyatholakala masinya.
Unobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Antonio Guterres wethule amazwi okukhuthaza uhulumende bamazwe omhlaba ukuthi bathuthukise impilo zabesifazana bemaphandleni ngoba beyibo insika yempumelelo emhlabeni jikelele.